Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 lwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandele ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iconstitution yeZimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED akusibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagqekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi siyakiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi ke belemali-ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi ukuthi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Inkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe kuyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu. Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyila abantu abafundileyo, njalo iconstitution yeZimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED kusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Dambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostori abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha ngoba ngiya siyamangala thina abesisi abesisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu lokhu sibona ngani ngamadlwane njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu sibona ngani inhlamba ethethisa uZulu ngoba bathi ED economy for development but baphinde bafake uikhanda lepicture kababa uMnangagwa upresident weZimbabwe hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED emasoni munedambu zoMnangagwa hachi uThixo angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesa sibona khona uNebukadnezar bebandi bebaza izithombe kuthi abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye wakwenzayo lokhu ngesikhathi se World War 2 nguHitler wayesenza izigaba zama teacher ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu mbe sesikhonza uNkulunkulu dali ikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane lingayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathani mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimoto ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imoto kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachayiwayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imoda ngokwazo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansila ka Ward 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapolisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese sibayizigabe ngabathathela abantu izimoto amapolisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enthemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekhomthethweni
kuyini abantu okunye abangakwenza uma bechiya imoto zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo
okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa uchiya imoto usungena edolobheni unanzelele ukuthi uchiye sibili ufakele izihluthulelo yakhiwa imoto yakho ungachiya amawindi evulekile okwesibili njalo ungachiyi impahla eqakathekileyo impahla enjengamafoni ama-laptop kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayichiye ezimoteni kumele sichiye emoteni okungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule phone bese besala bebulala imota ke begqekeza ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hashi nje ukuthi busisithi mana nithola imali funa ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana
isinkombe lokho lalokuyana sithwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela moto usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi moto ezimisele, ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kamba amakhombe sekuyile emgwaqweni, lama taxi esekhona, lamabhasi ekhona njalo ke kuyacaca ukuthi ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke se-festive season ukuthi ke amasela lezikliwi lezigange ke kubhahile.
Sona izehlakalo zokugqekezwa bese zandile edolobheni lakoBulawayo. Umumo osunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele, abanye bengenelwa ezindlini?
Umumo awushintshanga, ubugebengu obukhona. Ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, abantu bayalamba, akula msebenzi, akulalokhu lalokhuyana. Yikho-ke izigebengake ziba ziningi-ke ezithathela abantu-ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo-ke kube izigebenge ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe funa ukuthi bafike ngaleso sikhathi-ke bele mali-ke ezikhwameni. Suku zonke-ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, esebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuthi-ke sikhuthaza-ke uZulu-ke njengalokho sokwenziwa amapholisi ukuthi sinanzelele-ke ngalesi sikhathi-ke kwisikhathi esinzima liyo, ngoba hhayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakoBulawayo obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakoBulawayo lelefolosi usuyingozi ngoba lapho usufika kulele dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba eStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomela isigaba seWange East edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube owebandla le-CCC ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunjenje isimo esikiwo yikuthi usungakwanisa ilispecial nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapha eMasuwe kule goji elivulekayo ngakulolu mkhulu mgwaqo, ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya lumgwaqo lo sungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube, umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside ngoba lumgwaqo ovala ukuthi awukhangelwanga yikhansili yase-Victoria Falls. Ilikhansili yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze, but imali kumele ivele kuzinara oluyilo oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lemgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba, selenzeni lina ngodubo lolo likhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba lo muntu ohlala kuleyi lindawo, sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo, sakhulumisana laba ku-province, sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lumgwaqo ulungiswe, ngoba izulu lalo ivele seliqalisa, kungaba yi-disaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lumgwaqo lowo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabubuya bazame ukuthi bavale lelikoji ngokuphangisa. Njalo le mali kuchwa yizinara ebiyo ebilungisa ama-drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls, sikhangele kabanzi ukuthi leyi mali akuphange ikhutshwe, ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo, ngoba umgwaqo ovele wona osuka koBulawayo usiza lapho yiwo oletha ama tourists njalo uyasebenza kakhulu usetshenziswa ngama truck abathwala ezimbiwayo phansi ezinye zivelela ngeZambia ezinye ngeDRC ezinye ngaphilangapi basebenzisa yena lo uLumgwaqo so uyumgwaqo obusy
lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona
yebo bangafaka ama reasons ukuthi the traffic volume is low but kakulanto enjalo lo uLumgwaqo uyasebenza ngamahlayana njalo usuyingozi enkulu kakhulu ngapha kuloku ngozi yokukhebheka komgwaqo emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla ulumuntu angathi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo yikho siyaxwayisa siyacizelela ukuthi lo uLumgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo uLumgwaqo ngendlela osiyo yona amalanga efikelandelana and singakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya kuBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abachayelayo la amabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lephalamende ubeqoqa ecingweni le Studio 7 engapha kwele Melika eNew York State. Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala aweEpworth High School lapho afundisa khona. UEdith Mubondi ubikwa waloba isola amanye amatitshala awaqamba ngamagama esithi balwisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umpondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owe Post and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Lelicala liyaqhubekela phambili lithethwa umpondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi owenhlanganiso we Lawyers for Human Rights. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende elebonus lizabhadalwa ngamadola emelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphume emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll ithengiswa ngamadola emelika angamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezi nsuku ezobulembu be-intanethi kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili awemelika US inkulungwane ezingamakhulu amabili ayi US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani basaba abahle sengilinde ngalinda abantu news akeli ngithumele news kanti Donkoma akeli ngithumezele news ikakhulu eze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basakazi bonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina ngingu Daniel Nqumalo welupani khona lelibhaka ngibingelela ke laphana abadala ugogo umashabalala laphana ngibingelele St Paul kodube komalume ngibingelele kakhulukazi uAlois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welunga village. Bingelele uSmart Ndlovu, baba uSmart khona ngapho eJanjanja village. Bingelele uCounselor wami baba uGabadela, isithili njani baba uGabadela khona ngapho. Laloba abantu bezanu bemhlukumeza, bemkhahlameza besithi kangene emahofisini kodwa kunjani. Kota sitshintsheni sizwe sakomthwakazi sitshintsheni. Sifakeni umfana weyelo, asifakeni uchamisa siguquleni izenzo. Abantu bengabi belokhu bembathe ingubo eyodwa, alike litshintshe. Emathebheleleni liyahlupheka, kobulawayo kugcwele idoti, kungcolile kuyanuka, amaswirithi agcwele etown. Kodwa lithi liyadivelopmenta, kudivelopmenta nibantu. Lingarotshwa ngesikhathi esincane. Asivoteni siqondile, ikakhulu lina batsha enelidubekileyo. Abadala sebehlezi emizini yabo, seberayithi, balenkomo balemizi, yikho babe lokhu bevotela izami. Kodwa line elibatsha liyahlupheka.
Sanibonani bafowethu Studio 7 nonke. Mfoka Gande nawe sakhulisa kanonke basakazi bethu abahle, siyambonga. Mfoka Gande ngithi nami angiphosithe esivivaneni, ngithe bakithi buhlungu lento eyenziwa ngamalunga ezanupf noma nomnankaka wabo, lento abazama ukuthi beqeda abantu, belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho, befuna ukhetho olungakhululekanga. Kungenxa yokuthi ukhetho lungakhululeka bazodliwa, kubonisa khona ukuthi abathandwa. Mase uthandwa ngenkani, phethe isibhamu ukuthi intombi ikuthande, lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakwa. Nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini, konke lokho abanakho ochuma nabogawule, igazi labantu baphila, igazi labantu inotho yegazi bafethu iyaphela. Ngicela Mfoka Gande uyidlale le message, ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho, kungenxa yokuthi waye bemaketha befuna ukushintsha izinto, ukuthi ikhampeni nje babonakala bekhampena noma begqoke siphi isikipa sepolitics okufanele manje bebulawa. So lokho akukho right, ila madoda lawa anenhliziyo ezimbi, nabo bazofa noma yinini, nabo bazofa. Anginandaba mina RMP i-CCC, kodwa phela nabo bangabantu, labo bantu labo elibabophayo liqeda lingabanikeza imvumo ukuthi bezobonwa ihlobo zabo elungasabi.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Ngokuzithoba nangokuphila okukhona le nginhlonipho, hayi naminza ke ngithi fahla kancane. Izanu ibengakhala iLoze TCCC ikhale, leyani into ayiqalisanga ngo-2000. Izanu isasempini, yahamba yaya eChina. That is a Chinese strategy. Ithi ma isiya iChinese strategy ka iSumsang, kuthiwa uiSumsang, wathi yena kill one in front of people, then abantu bazakwethuka. Bulala oyi-one phambi kwabantu, abantu bazakwethuka. So lakuzaphu babesenza kanjalo, kodwa ke izaphu ayizange ayithuswa into leyana baze bafaka le ground. Izaphu ayizange ayithuswa into leyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izaphu ayitholi support from iLokuzen iAfrika. So that's how they decided ukuthi hayi, kuzabe kuhlala kuphela abantu, kungcono sinjani siyenze si-relieve ukufa kwabantu, ngoba laba abantu babulala. So that's how izaphu yadecide ngakhona ukuthi hayi, kungcono sizaphe ukufa kwabantu, ngoba izanu kayila ma-supporters. Izanu iyaqhwaga ngokubulala. So nani TCCC lizaba ngama-crying babies ilanga lize litshone. So lakhala from lisa i-MDC ngaphansi kaTswangirai, namanje loko likhala ngento eyi-one. What I'm talking about is ukuthi I'm not against you, but be vigilant, nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngapi. So mina-ke nami ngikubonile ngisekhaya, ngifikile ngisekhaya, ngihlalile 2 weeks, ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha. Kodwa because I confronted some of them, I told them straight ukuthi ayinto abezanu ayisebenzi. So bebefuna ukuyisebenza ine funeral ngayi sayikhansela. So that's it. Thina into engcono ileyo, thina singamoka omakade bebona, we know what is happening. Izanu iyabulala phambi kwabantu, but if we are cowards lizahamba ligcina linjenga abantu bemadobhu abagcine bevotela izanu ngobugwala, kanti bona bayakwazi ukuthi vele kuqalisanga izolo, kudala kwaqalisa. Thank you very much.
Salibonani basakazi nanibalaleli be-Studio 7 ngufela iqinisa lo wasejabhiwa ekana elubhani. Balaleli be-Studio 7 ke ngibuze kade kubo kaGawule nalo uChuma, kade kubo awekho yini amathuna ekuground? Abazange baze bayibona yini kuground? Ngani ngoba bamela izanu, ongathi izanu kubo akuzange kwaba khona amathuna ekuground. Yazi ukuthi ngoba uChuma nalo uGawula benza kanje, uyazi lokho kwakwenziwa uJonathan Moyo bazokuthola kuzanu. Izanu le bazokuthola. UJonathan Moyo wabopha eminye imithetho, uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo, yagcina seyibopha yena. Kwamanje naleyo mthetho manje eyayifonywe nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminister of information, uJonathan Moyo wabopha imithetho, wenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje. Ngibuza ukuthi nalabo oGawule labo nalobutho oluntuzana oChuma labo, kubo ngempela ukusho ukuthi iGoground yangena kanjani? Amathuna noma bedlula kubo makhelwana noma behamba nje etradini, akukho la ukuthi iGoground bebe nemformation yokuthi iGoground yayihlupha kanjani, yabulala kanjani abantu, and namanje vie isabulala nakho ematopo abantu bacishe bafa, abantu bebeshaywa bebulawa. Ukusho ukuthi mase kuyiwa kuma elections phela sokuzoba wesi, mase kuzoya kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba wesi ngalokho esikubonile lapha ematopo. Ukusho ukuthi ematopo bekwenziwa ihighlight, mangabe kuwukuthi uGawule noChuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela, bezame ukuthi beke benze adjust ngalokho okwenziwa, ngalokho abakukhuluma nalokho okwenziwa izano. Ngicela i-audio yami ihambe leyo yofika kuChuma, ngiyacela ukuthi badla like liyidlulise iyefika kuChuma nalo uGawule abezano laba ngathi kuground azange yangena kubo.
Salibonani bantu bakithi, salibonani basakazi. Umbono wabantu isikhathi esiningi abanye ungathi ababonisisi kahle. Akula party enkulu, amaphathi wonke alengana ngoba wonke angamaphathi. Ma usithi wena asivotele iphathi enkulu, ulandela ukuthi wena leyani party isponsor abelungu siphathi enkulu, kanti futhi awunanzelela ukuthi ama-sponsor lana yiwo ayenza lihlupheke, ngoba ma eselithethe ilizwe umuntu lo uzothatha wonke ama-resources esebhadala labo bantu. Okunjengakho nokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponswa, abantu abasponswa ngabelungu kuyazwakala, even bona abelungu khona ngale siyabezwa ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiwo. Mbese mphendula la madoda athi wona iMthwakazi Republic Party abantu bayoka bakwazi ukuthi bazovotela bani. Hhayi, bayakwazi, bazovotela amakhansila avela ku-MRP, bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebeleleni le-Midlands. Ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayishilo lami ngizimele. Baba Chirodza, lokhu akukhuluma ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo, yikho esiphila phakathi kwakho emathebeleleni, sihlangana lezinhlungu ezizima endabeni zempilo, lama-resources, lemisebenzi. Into ayikhulumayo iliqiniso. Labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundanga, abanye bavalele izigero phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafevwa, banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni. Ngakho-ke kwenzakala baba Chirodza, lancadi ungakwazi. Siyabonga baba Chirodza. Bengithi lami ngazise, ngibonge msakazi ithuba lokuthi lami fake yamlimisethi nyabo.
Labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edale le-The House wonke lamasenetha alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okucutshwa ngayo lolu khetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba besizwe ugeina kumede saidi ekhuluma lomnumzana Rafael Mthombeni.
Ngapha eTexas khanya sibili ukuthi abantu bayaphuma, bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi bayevote kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena, ugavena lo apelo lalo ozama ukungena ku-Orola. So-ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu khona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas.
Kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms? Kuyini kukhangelelweyo ngamabandla omabili?
Ye, kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokho kakhulu. Umthetho lo weight versus role yiwo okhanyathi uyaqumbaqumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela. Amanye ama-states anjengeTexas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho, kawusasebenzi. Okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kuka-former president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala kokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaluphumelelanga kuhle ngo-2020. Yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili.